kule-bridge eliya esikolweni esithiwa yikadzunge school, abanye besiza ngapho kuthiwa edanger school. I-bridge yangikhona lincane, so abantwana hhayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele. Kubuye kuthi ilokuzeni izindlu aziwile eziningi, yikuthi vele azisaqedanga ukuhamba indawo zonke. Kodwa lapho engihambe khona ambone kulezindlu eziwile eziningi, ama-toilets wona amabhani okuthi vele angikwazi ukuthi abantu bangathisela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele usefuna ukuthisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo.
Kodwa lona-ke igwayi njengoba izulu line kangaka linjani?
Elinye vela umoya ade lilokuzwa ngumoya kusiwa, okunye kuqamuka avele abasavuni into engani right. Elinye lisele.
Abantu bahlezi ngaphi sikhuluma kanje?
Kunzima. Abanye bahlezi kubosabhuku, abanye bahlezi kubomakhelwane abalezi nje ade ziqine kakhulu. So into zami khona vela azimanga kuhle.
Kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho? Ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbe okunye?
Akula, akula nto engiyabuya.
Zikhona iziphathamandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma?
Abakabuyi vele. Esibanimani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwane kumbe kwabanye nje izihlobo usiyahlala. Akufanani lesimanimani. Ukudla yikho kuyabe sekushoda manje. Abathi ade vele sebenika umumbu, sebeholisa umumbu. Kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani, hhayi akusela lutho laphana lakho akusela lutho. Ade bedinga abathi abawesa. Yikuthi thina asilalo kuzena, asila MP wethu wadliwa yizanu ngenxa yamapulazi wona lawo. Ngoba abantu bemapulazini bavele ngabayifuni i-MDC kodwa lapha emakhaya i-rural la hayi azange adobhe. So uMthiwa khona lokho ahambayo mzane evotela kuphuma ama-result kazange ebuye futhi. Labo amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani ngoba uMthi vele asamtholi.